Ukukhonga kwentengo yempahla ezitolo lakho sekulethe ubunzima kuzakhamizi ngoba zehluleka ukuthenga ezitolo ngenxa yokuthi azilamali ngoba kungasayamukelwa imali yohlobo lwama-bond notes kulesi sigaba. UNkosazana Andile Dube Mapate uthi sebethwele amagabha avuzayo.
Ungakhangela ama-price ezinto yiwo kakhulu asithelela ulaka ngoba ungakhangela asafanani lekuqaleni. Ungakhangela imithova ayisahladeki, isinkwa asisathengeki, izinotho azifuna amarandi. Okusizisa ubuhlungu ukuthi thina elizweni vela sibulawa amarandi, amarandi asekhona ukuthi izinotho afuneka. Kodwa-ke simcelayo ukuthi ngaba sidingela phela lama-organization asilethela ukudla basincede.
Uhulumende sequme inani labantu abakade bethola umumbu osekudala ukuthi inani lalabo ababhekane lendlala liqonge. Umnumzana Edgar Ncube Simbuka uthi lokhu kuyamangalisa ngoba umongameli Emmerson Mnangagwa eke wakhuluma phambilini ukuthi umumbu mningi kakhulu njalo akula muntu ozabulawa yindlala.
Kubuyile i-food program yona le abantu akade bephiwa ukudla bezothola ukudla but kulabantu abangu-14 akade bequnywa village. So engizibuza khona ukuthi nxa kuthiwa ukudla kuningi abantu endaweni ukuthi bangezelule njengoba isimo sinje bona bayaqunywa yilowo mama omncane osesigabeni segungu umuntu ogulayo ngumuntu okade esehlelweni lololo lokuthola umumbu wokuthi otholwa izigogala ezalukazini but to my surprise ukhithiwe engumuntu oyehlulekayo umuntu ongasakwanisiyo.
Umnumzana Lifa Dlomo Magwe oleminyaka okuzalwe ngama-75 ngomunye walabo abakhalela uncedo lokudla oluvela kurhulumente.
Amumbu omuntu sithwathe nzima aba emakhaya, indlala yasibulala, izitolo kusabambeki, asikwazi zakudlala izulu alikho, kalimba sokufile, angazi khuluma indoma akasincedisa kungenela kancane.
Omunye okhala ngendlala unkosikazi Thandiwe Sibanda owesitezi othi inkokheli zelizwe kumele sithathe amanyathelo ngendlala ehlasele uzulu emaphandleni.
Amumbu omuntu sithwathe nzima aba emakhaya, indlala yasibulala, izitolo kusabambeki, asikwazi zakudlala izulu alikho, kalimba sokufile, angazi khuluma indoma akasincedisa kungenela kancane.
Izulu liqale ukuna ngamandla kule viki kodwa amabele bevele esethile kukanti iningi lezakhamizi kalizange lisalima kulandela ungani kuhle kwezulu kusukela nyakenye. UNkosazana Nobuhle Nyatho Emawane uthi abakulimileyo akusoze kwenele.
Izulu siyalibona sililinengi kodwa into ekhona thina abanye asilimanga ngento zokulima sila sasiqhathaqhatha manje nakathesa ukuthi siqhathe futhi khonokho zinzima okuqala kwatsha but lezi ezinye esasiziqhathile hhayi kungconywana sizajobha side sibili labo zithiye bombuya khonoko kukhona kodwa amafutha ayadura abantu ezitola athengeki so asazi shuwa lisisize ukuthi kumbe intengo yamafutha layo ngaye ngayehla kumbe mbijani nakubodoki bona labo kuyenzela ukuthi sifake ezitshebeni.
Nake nohulumende ubika ukuthi abantu abedlula izigidi ezimbili kuleli 2.4 million bazafuna uncedo lokudla kodwa leli nani lilakho ukuba seliqongile okwamanje. UNkosikazi Juliet Nkiwane ngumqondisi wenhlanganiso esebenzelana labomama bemaphandleni e-Women Development Association of Zimbabwe i-WDAZ njalo uthi kakholwa ukuthi uhulumende uyalwazi udubo lwendlala esemakhaya.
Abantu indlela sebephila ngayo sebezitshele ngayo ekuseni abantu bazidlela ilambazi labo abaningi lingelashukela abanye futhi balobunzima lobo ukuthola yona impuphu abantu bayalamba. Siyabonga izulu selinihle abantu bayaquntadelele bayaquntolude izinto zikhwele kakhulu. Angilashuwa ukuthi kulomuntu okwazi ukuthi emakhaya kwenzakalayo. Emakhaya abantu bayahlupheka.
Kusenza lokho olunye udaba umbalisikazi owaxoxwa ngabazali esikolo seLumene Primary esethezwa umlando wokufundisa abantwana ukukhonza uSathane kubikwa sayaliswe uqala umsebenzi kwesinye isikolo edolobheni leGwanda lapha kade sokuthiwa ekhona ngabogaxa lwezemfundo. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.